Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 1 kuLwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olujoxwa i-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala kwaBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labekhansili yakwaBulawayo bexoxisana ngokuthi ikhansili kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazabekela imisebenzi akukutsha bevele kukhangela ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ayilanga le International Day to End Impunity for Crime Against Journalists sikubuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli zindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ile International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela bekhansili yakwaBulawayo bexoxisana ngokuthi ikhansili kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi wekhansili yakoBulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala wethu ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Kathi sixhase uhlelo olujoxwa i-My City Conversations lapho sihlanza khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala kwaBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakwaBulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hatshi elikakhansili.
Besi buyile lapha ku City Conversation ngoba siyananzelela ukuqhatheka kokuxoxisana lama residents akoBulawayo. Siyakwazi ukuthi idabu ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni enye njengaleyi siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emihlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engikufundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council engade ngingakwazi kakhulu, ikakhulu ama-innovations ayenziwayo eBulawayo. Ba-innovate ama-parks esilawo. Ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because intsha yithi ama-leaders akusasa. So ngikhuthaza intsha yonke ukuthi si-attende ama-meetings ama-ward abe isenziwa because ikho lapho esithola khona ukuthi sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona, ngithi ekasi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkinga esihlangana lazo la ngalapha esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza uBulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo, njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singuBulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethu libe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma, siyathola amacebo ukuthi singenza njani ma singuBulawayo. Enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenze amagetsi singuBulawayo, njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini even ungasiwo awezulu, singaqhubekela phambili njalo impilo zethu zibe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ecoalition leNast American Space koBulawayo uhlanganise abakamansipala yakoBulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe leli nyathelo ngoba uhulumende lokho esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane 475 ngenyanga, lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba. Uxoxa lo mnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha, bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi. Bekungelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi ke ukuthi izisebenzi sezikeza thatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi bayatshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But endizama ukukutsho ukuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona, nxa ungasukiseki, ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyano wenu zingatshengisela, kukhona lokwenza?
Siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesivindi esokuthi ze-conference phela uyemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabatshayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo, akulantu embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lo mhlangano oza kunquma yini lokhu kungakafiki ukutshengisela lokhu ngevikezayo?
Okwakuqala ukuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini, kumbe njalo bazayextenda phela ama-invitation kumbe hatshi, njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa, sidathi singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje sidathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumile.
Lo mnumzana Jafet Moyo, nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU, ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sikudaba lunye. UZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye ekutshengiseleni okukhangelelwe kwenziwa izisebenzi zikahulumente ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu, umnumzana Jafet Mzacangulube, bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami even ngela kuna lokugula kwami kwenzeka ukuthi ivile ama service delivery science mina ngombono wami abantu asokujengisa abantu abahlale phansi bonke bangayenzeki ni government ningabantu itsenzeni kuwe ngabantu abathi government ukuthi yokwenza ngokube lokho esimele ukuthi government iyenzani akusincedisi impilo isadileki akusadileki amagetsi adura ukudla kuyadura yonke into ya-transport iyadura akuhambelani namapay ukuthi baza kuthi besabe-inflation izaholisa abantu imali ethingayo abantu bonke abahlale phansi loku bazala lulize lokhu i-government kuyibe ncinga abantu ibacele ukuthi kwenzweni kube ngabantu abathi i-government yasenzeni so ngoba lokhu akusanyenza
ye manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni
abantu akudingi ukuthi bahambe ezitradini ngoba bangaye ezitradini bazatshaya lokhu lumenje okhona vele kancinge uyabulala loko khona loko kancinge kuzabatshaya babophe abahlukuluzi balimali ezibhedlela kulamithi njengoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela I have to go kusuze ngiye-South Africa ngiyelethwa South Africa so mina umbono wami abantu abahlale phansi bonke ezindlini labona isitshengele esisele esikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi yonke into ihlale phansi nje ihlale phansi ingabe nto akudingi ukuthi ungene estradini isitshengisele esikhulu kakhulu abantu bahlale ezindlini ngindawo bangahlala ayipheli iviki igovernment ingabizanga ngathi asikhulu ingababizanga ngathi asikhulu mntanini akudingi ukuthi bazohambe bayiqalana namapolisa abathiwa edrobheni kabahlale phansi abantu bangahambi indawo
lowo ngumnumzana Jafet Mzaca Ngulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwabulawayo Le yisiriyo 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com Live talk lamuhla sekhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo singakangena esigabeni esilandelayo besikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane inkamba yabezomvikela bomonyane webutho lemelika lelamazwe ezwekazi le-Africa e-US Africa Command AFRICOM iphawulwe ukuqala ukusebenza kweleni she lamhlanje linkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola emelika i-$110 million wokhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwe mbili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jaya Jawa lokulwisana ngemihlobo. Intatheli izindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka-2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah uxoxelwe nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Besinanza ilanga le-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sibuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi-ke lokhu linanza leli langa?
Besibutheni eHarare lapha kuyinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso ezithatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli zindaba ngibethe kwaqa ema ofisini e UNESCO waba le isikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza behlola becubungula ukuthi umumo esisebenzela ku unjani into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngokuthi yona umumo awumanga kuhle intatheli zindaba lokhu zihlukuluzwa lokhu zitshaywa bekulomunye wethu othatha impikitha ebele plaster lowatshayisa ngamapholisa asephuka ngakho-ke ngakumanga kuhle
ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli zindaba
kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli zindaba zingasebenza kuhle njani pho asocala phela ukuba yintatheli kuwa umuntu angathi engutitshara kumbe engunesi kumbe engudokotela abantu bangambona bahle baphonga umsukela ngenduku langemkhwayi ngakho-ke sivumelane ukuthi hhatshi bonke abathukuluza intatheli zindaba kumele bachothozwe batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga akuqondanga
uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanza leli langa
uhulumende ubekhona ubemele uDr Gurira owe-Ministry of Information ubemelele u-Permanent Secretary uNick Mangwana nabama-commission abe-human rights abamelele amalungelo abantu nabe-National Peace and Reconciliation bakhomsebenzi wokuxolelana elizweni bebekhona njalo basiqinisile basithembisa ukuthi hathi xa kukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini lingesabi ukubuya emahofisini ethu libuye lizobika lizokhala njengezizalwane zezimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka ngapha siyahlukuluzwa pho sithini bona njengoba beyibabamelele amalungelo lokuxolelwana yibo abazabona ukuthi abantu bazakhumisana njani umlotha
Lowa ngufosta Tongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo abakalahle ithemba beqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba seSouthern Region Division 1 ifike kwamlindi yacina. Intathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leTalent Vision linqobele eBozo 19-3 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeCrescent okuyimpumela elitsheli lokhu lithiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezu kwengalane lebulawayo yeCity lona elibhaxabulele eBinga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeLuveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu lebulawayo yeCity selile miklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61 ukuthi leTalent Vision lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu leTalent Vision lihlale okwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwedlulileyo kodwa loba kunjalo umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalonyaka behlezi phezu kwengalane.
Umhambo lusesekhona amagame aseleyona la sizabona okokwenza khona izadliwa la i-BCC yebo sibili hhayi isikhathi sikhona amagame aseleyona la hhayi thina kusawina wonke.
Iqembu leTalent Vision lizadlala la maqembu abalisayele Kazmine kanye lele Makomo kumidlalo emibili eliselelayo kuthi iqembu lebulawayo City lizadlala lele Mosi Rovers kanye lele Arsenal Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki njalo ngensonto kulomdlalo kulu phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathele Dynamos kanye lele Highlanders. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeRufaro njalo uza ngesikhathi iqembu leHighlanders lichayeziwayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseNetherlands uHendrik Pieter de Jong ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele yada ngolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lomdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
Agu sodi kube lule ngoba iqembu leDynamo selidlale imidlalo emnenyi lisiba ngusikile lobhanqa linganqobi. Thina yithi konke kuhamba kuhle njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyale silokhu sikhuphuka engalaneni yemklomelo njalo likhumbule ukuba elinye ilihlo livele likhangele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
Eminye imidlalo yesigaba seKhasilaka Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leNgezi Platinum Stars lizemukela iLemanyika Diamonds enkundleni eBaobab. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leAda lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizancikilana leMushowani Stars ngaseKolia. Iqembu leTel 1 lizemukela eCape United ngase Ascot. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Indele Triangle udluliselwe phambili. Lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Iti waza Friday, my darling. Waza Friday, umsebenzi uphokile. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, ilanga lingomile wena. We baba, kunzima kunomhlaba. We baba, nomsebenzi uphokile. We baba. Nemali ayingeni awungathi lele vekile maphela.
Yebo ke ngumculo esikusebenzisayo lo oka Johnny Clark oweqembu leSavuka. Namhlanje ke Lucy sungulela uhlelo lwe Woza Friday kuliviki umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian, njalo ucula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela lolu daba ngokugcweleyo.
You know, Chicken Production is pride. You know,
Upulu moyo wami.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoyo osetshasicatulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owedancehall.
Ibizo lami endisebenzisa estaging ngubry, spelling bry. Lama album angu-6 esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa nguphule umoya wami, elesibili kuthiwa ngu-the way, elesithathu kuthiwa nguhamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisekhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje, sina elabe ngokuthiwa ngu-Tears of the Sun.
Ucula ekhonale emajawundeni uBry, lapho kule nkaba yakhe khona, njalo uqale esemncane uthanda ezokucula.
Mina ngazalelwa eMabuze Hospitali, ngafunda iprimary eMajawunda Primary School eGwanda, isecondary ngayifundela eGwanda Government. Ndeni zomculo ngaqalisa ngo-2009 sisesikolo siyenza okwamakhwaya khwaya nje. Ndeni recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomunye undoda owayekhona abafuthe eGwanda njalo okuthiwa nguNesty B.
UBry uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lomfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olaki Dube lo Michael Jackson. Yami dancehall yehlukene le dancehall yabantu abaningi. Yami dancehall lena ngalilalela ikakhulu o Christopher Martin. I dancehall engathi ihambe ku reggae mbijana, so ngathi i music ele message.
Ijaha lakumoyo lilama-album ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo we-dancehall. Likhona ukumthola enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezifana nabo-Facebook. Pho elokugcina ungalitsheli abalaleli moyo lithini?
Ngile-Facebook page elibhalwe Bry Music, and then ku-Instagram Bry Strokes You Stroke No. Imculo yami lingayithola kunamba zami u-0713774219. Cele nje ukuthi umphakathi ngowawo ube khona lathi kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Ngo Pride moyo Pride phela ngendlingizane zengoma ecula umthumo we dance hall njalo eziphekela ngobunono obukhulu nguye besilaye namhlanje kuhlelo hoza waza Friday libe lempela sonto lichukela igama lami ngu Ezra Chisa Sibanda.
You know Chicken production is Pride. You know
ukhulu moyo wami. Yeah, wangitshela uzohlala nami. Yeah, now look what you did to me. Better look what you did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year or now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Ooh, no more you want me. Wangitshela uzohlala nami. Yeah, now look what you did to me. Better look what you did to me. Never forget what you did to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last but you hit your arm blind. You were just teasing me. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. Ooh, no more. Wangitshela uzohlala nami. Yeah, now look what you did to me. Better look what you did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year or now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Ooh, no more you want me. More you want me. Wangitshela uzohlala unami. What you did to me. Better look what you did to me. Never forget what you did to me.
You know, take the production, pride. You know,
na ni na ni na, na, na ni na ni na, yeah, na ni na ni na, na. Nani nani na, yeah, you know.
Ke umculo wejaha elisakhulayo Bright Moyo yena okwazakala ngokuthi nguBrian njalo ocula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday exoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yeMunicipal Review bahlangene labeCouncil yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze Apex. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.